Siyabonga Chris Gandelo mavela simhlanga inyaho ye siyalambukela emsakazweni we Studio 7 ngomvolo mhlaka 8 ngonhlolanja 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
into engiyala yini nozinto nayo so abantu babizi bengabulali iphathe enkulu engangenzana uphezu hayi ke ngwalayo amadoda amaningi babekhona bahamba abayise bahlandulela kodwa yena yasayiloki mina.
Kuyaqhubeka ukulwisana kubandla leZANU-PF ababe ngabalweli bempi yenkululeko sebesithi amalunga eqembu elizibiza ngokuthi Generation 40 kumele axotshwe kubandla.
Angitholanga ncwadi engikhipha emsebenzini okunobhala benhlanganiso ye-Movement for Democratic Change. Engikubonileyo mina ngikubone lami kumidiya ukuthi bahlangene bavumelane ukuthi mina kangehliswe kuleso sikhulu.
Obe ngunobhala jikelele we-MTC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Moses Mzila Ndlovu sekhutshiwe esikhundleni sakhe. Uhulumende wethula ibhodi entsha ezaqondisa umsebenzi womkambo wemali oweZimbabwe Stock Exchange. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuyaqhubeka ukulwisana kubandla leZANU-PF ababe ngabalweli bempi yenkululeko sebesithi amalunga eqembu elizibiza ngokuthi iGeneration 40 kumele axotshwe kubandla. Ababe ngabalweli bempi yenkululeko laba bekhokhelwa ngumnumzana Chris Mthwangwa bathi iqembu leli lijonge ukudiliza ibandla, ngakho amalunga alo agoqela umnumzana Xavier Kasukwere lomnumzana Jonathan Moyo kumele baxotshwe. Umtsangwa usekela iqembu elikhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa lona elilwisana leGeneration 40. Udaba lokulwisana kubandla leZANU-PF lolo lukhangelelwe ukuhlaziya lidale leZANU-PF Politburo ngolwesithathu. Umtsangwa lomoya baqhubeka bethethisana emaphephandabeni lasenkundleni yabulenjini iTwitter. Ilunga laleli bandla umnumzana Joseph Chuma uthi ukulwisana phakathi kwababili laba akulani lokwenza lebandla leZANU-PF.
Ukubona kwami kunzima ukuthi kona mina ngikufake ngikukwanise kufit entenzweni ezabazikhulumayo, ngoba umuntu nxa ekhulumile njalo kumele umuntu abe enobufakazi obugcweleyo kwainto esifundana. So nxa ukula ufakazi ukhona ngilethemba ukuthi thina inhlanganiso yethu inhlanganiso ekhulisayo ngolo into lezi kulungiswe kuhle. Kodwa into engiyalayo yini nozinto nayo so abantu ababili bengabulali iphathe enkulu engangenzana uphezu hayi ke ngwalayo amadoda amaningi babekhona bahamba abayise bahlandulela kodwa yena yasayiloki mina.
Kodwa kukhanya kuyaqhela okuyinto kwakhona lapha babachuma, ngoba omtswangwa laba bengabalweli benkululeko bathi uKasukwere la esokumele axotshwe kubandla ngoba lilunga le-G40.
Lomunye uyavunyela ukukhuluma umbono wakhe nesifiso sakhe, kodwa thina ibandla lethu lilendlela ecacileyo ekhona kuconstitution yeparty ukuthi izinto zihanjiswa njani. So mina lami nginje ngingakwazi ukufisela into angisakufuni ebandleni lethu, kodwa phela ayisik ukuthi yiko okungenzakala kule ndlela zokaizi.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga ledale lephalamende engowebandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ocubungula ezombusazwe kanye lenhlalakahle kaZulu umnumzana Zisungo Ndlovu.
Xavier Kasukwere onguye owaziwa ngokuthi usupporter uhamba ndawonye labo Jonathan Moyo, nguye upolitical commissar esimthembileyo nxakhuluma ngokuba kweZANU-PF kwesikhathi esikiso kathesi. Lokho kusitsho ukuthi nguye umuntu kusiya kuma-elections kusiya ku-2018 nguye umuntu oyabe e-controller okwenzakala kubandla lweZANU-PF. Njalo sikhangelele futhi ukuthi kuJonathan Moyo silabantu abanjengo-Patrick Joao onguye osuka kufamily inye lo president. So kusuka kube nzima singazi ukuthi ama strategies akhona azasetshenziswa o angasetshenziswa ngo Chris Mswangwa ukuthi baxoche laba bantu abaziwa ngokuthiwa yibo abaku-faction ebizwa ngokuthiwa i-G40. Kuba nzima ukuthi sibe kwazi kathesi ukuthi kuyophela njani.
Idale le-ZANU-PF Politburo liyahlangana ngolwesithathu. Ubona liphatha njani lindaba?
Angiboni ukudiscussa. Kodwa siyezwa abantu besithi emaphephandaba besithi bafuna ukuthi bekhulume ngezo zabo-Twitter obani ukuthi kulalabo asebe-abuser okuthiwa i-social media. Ngingazi ukuthi yinto abazayihlazulula yini kumbeni kulalokhu abafuna ukuxoxa ngakho esingakabi kwaziwa yi-agenda eyasethwayo ngomhlangano lowo buyayo.
Umnumzana Sisungo Ndlovu ucubungula izombusazwe kanye lenhlala kahle kaZulu sixoxela eHarare. Igqwetha elikhweze emthethwandaba udaba lokuthi umongameli Robert Mugabe sokumele asuke esikhundleni ngoba esekhulile. Umnumzana Tino Mudaishe Chinyoka uthi lokhu engakatholi impendulo evela kumagqwetha kaMugabe. UChinyoka uthi kulezibonelo ezimbalwa ezikhomba ukuthi umongameli Mugabe kasenelisi ukubusa ezibalisa ukuwa kwakhe egcekeni lendizamchina ukulala emhlanganweni lokunye okunenginengi. Phansi kwesisekelo sombuso welizwe kusection 94, umongameli ulakho ukususwa esihlalweni nxa engasenelisi emzimbeni lasengqondweni. Kusenjalo amadoda amane eteswa icala lokufuna ukubhomba iplaza likamongameli Mugabe abemele emiswe emthethwandaba namuhla. Kasamiswanga njalo asiza kuma emthethwandaba ngolwesihlanu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Obe unobhala jikelele webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube, umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Uthi lanxa exotshiwe esikhundleni sakhe uzaqhubeka elilunga laleli bandla. UNdlovu uthi kaziswanga ngencwadi ukuthi sexotshiwe kodwa obale emaphephandabeni ukuthi idale lebandla leli ele-standing committee lifumane engazi umsebenzi laselimxotsha esikhundleni. Kunyanga esanda kwedlula leli bandla selithiywe ngamalunga alezikhundla eziphezulu athile esithi kasuthiseki ngendlela umnumzana Washman Ncube akhokela ngayo. Asebesuke esikhundleni kumbe kubandla babalisa owayisikhulumeli umnumzana Nhlanhla Dube owayingunobhala jikelele unkosikazi Priscilla Misaira Bwimshonga, yena uchiyele sisikhundla sasesiphiwa uNdlovu kanye labanye abaninginengi. UNdlovu uthi okumangalisayo yikuthi amalunga ebandla athuma umnumzana Esof Mdlongwa ukuthi akhulumisane loNcube ngodaba lokuthi uyehluleka umsebenzi kodwa sokuxotshwa yena. UNdlovu utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uNcube nguye olodubo kuleli bandla.
Angitholanga ncwadi engikhipha emsebenzini okunobhala benhlanganiso ye-Movement for Democratic Change. Engikubonileyo mina ngikubone lami kumedia ukuthi bahlangene bavumelane ukuthi mina kangehliswe kuleso sikhundla.
Sizatho bani eziphiweyo ukuthi umiswe esikhundleni leso?
Kulezi zakho ezithize engikhumbulayo ezimbona ezimqoka ngezokuthi mina ngehlulekile ukwenza umsebenzi waleyo nhlanganiso, ukuthi ngihlulwa nje ngumsebenzi esingathi ngesikhiwa kuthiwa ukuba ineffective, ukwehlulwa nje ngumsebenzi okuba ngunobhala owakuqala, nokuthi nje ngibe lobuciko lobungcwephi bokwenza lowo msebenzi. Okwesibili, okwesithathu, ukuthi ngehlulekile ukuqoqa abantu ukuthi kuyiwe kucongress engikukhumbulayo. Izizathu ezibaliswayo.
Manje pho usuzathatha nyathelo bani wena?
Well, iqiniso lihle ukuthi ngibona lento enzakeleyo kuyindlela yokuzama ukwenqabela ukuthi njengoba siya kucongress ukuthi kungabi labantu abalohlonzi abancintisana nalo okhokhela inhlanganiso kaphezu, ukuthi nxa engehliswa laphana kutho ukuthi mhlawumbe sengizazonda bese ngithi ngiyathi inhlanganiso ngoba kangiphumanga kuhlanganiso, angiqotshwanga kuhlanganiso. Into engaziwa ngabantu enzakeleyo ukuthi ngenxa yokungasebenzi okukhanyayo kukababa uprofesa Rosemary Ncube ebukhokheleni inhlanganiso le ukuthi iqhube umsebenzi lo esasungula ngawo ngo-1999 kuba inhlanganiso ye-MDC, ukuthi abantu baziqoqile bamlanda bathi bacela ukumbona, ukuthi basho ukuthi thina siyamangala ukuthi kulabantu asebelethwa enhlanganiso bezikhathi izikhundla zobukhokheli akade vele singabazi enhlanganisweni iminyaka yonke le. Abantu befuna ukubuza ukuthi ngathi sizathobani. Into esibili ukuthi indlela impahla yenhlanganiso ephathwa ngakhona, ukuthi nje singabantu benhlanganiso sikwazi ukuthi sasithola imali engaka siyisebenzise lokho kasikwazi. Into esithathu, kwenziwa ama-primary elections wona lethi abantu xa bekhetha nenhlanganiso ukuthi ngubani ozamela i-constituency ethize. Ubaba Ncube ngokwakhe nabanye bakhe bandimela kakhulu.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu ngosanda xotshwa esikhundleni sokuba ngunobhala jikelele we-MDC ekhokelwa ngumnumzana Walsh Mencube. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Uhulumende namhla wethule ibhodi entsha ezaqondisa umsebenzi womkambo wemali oweZimbabwe Stock Exchange ekhokhelwa ngunkosikazi Caroline Sandura. Kubika uMavis Gama.
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa utshele umhlangano lentatheli izindaba ngokwethula ibhodi entsha le emahofisini akhe ukuba bakhethiwe laba bakhangelelwe ukufeza izinqumo ezabekelwa endala balisa uguqula indlela beyisebenza ngayo kanye lokuba kulandelwe indlela zakulezi nsuku.
As the new board takes over, I'm fully aware that of the performance at the stock exchange.
Lapho ibhodi entsha iqala umsebenzi, ngiyazi kuhle ngendlela lomkambo we-stock exchange osebenza ngayo ukuthi ibhizimusi lehle kakhulu, njalo kulamakampani asephumile eyodwa loba amabili. Lokhu kuyisibonelo sokwehla kwebhizimusi lezomnotho elizweni.
Omunye wamalunga ale bhodi eyingcwethi kwezomnotho ugatsha lwezemali umnumzana Kholisani Moyo uthi umkhulu umsebenzi ababhekane lawo.
Okwakhathesi ibhodi bekule interim board ebelibambile, so thina wethu umsebenzi sizokhangela ukuthi siwenze, sikhangela ukwenza from ukuqalisela mhlaka 1 February. Ikhangela ama-programs ayaqaliswa yi-old board anjengokuqedisa kwe-demutualization kumbe kokuvumba kwe-company entsha ye-Zimbabwe Stock Exchange lokuqhubekisa phambili ama-products anjengebond market.
Umoya uthi omunye wemisebenzi yale board angenekiyo yikuguqula lolu hlangothi kube ngolusebenza ngendlela elohlonzi oluphezulu. Yena labanye bakhe umoyo ethi bakhangelelwe ukudinga indlela ezahuga abamankampani asacathulayo laphakathi ukuzakhulisa imali zawo kuhambelane lesimo somnotho wona osugxile kakhulu kwabasebenza bezimele.
Engathi khona i-market yama-small businesses kumbe ama-companies amancane afuna ukuthi angenele kwemsebenzini we-stock exchange kumbe oku-investa kumbe okukhulisa imali zabo e-stock exchange.
Umnumzana Alban Jirume uzoqhubeka enguye okhokhela linkampani eqondisa lumkambo oweZimbabwe Stock Exchange. Amalunga ale board abalisa umgcini sihlalo unkosikazi Sandura, Omnumzana Bartholomew Muswaka, Benson Kasura, Daniel Mchemwa, Kolisani Moyo, Lomakos de Clark. Ngimele Studio 7, ngise Harare, ngingumevis Gama.
Inhlanganiso ephathisa abalambayo ngokudla emhlabeni jikelele iWorld Food Program ithi izaqhelisa uhlelo lwayo lokupha abantu abalambayo ukudla eZimbabwe ngoba liqhubeka lisanda inani labantu abalambayo. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana David O utshele iStudio 7 namhla ukuthi umumo wendlala uqhubeka usiba mubi ngoba seliqongela fika kuzigidi phose ezintathu inani labantu abalambayo. Ngalokho uthi inhlanganiso yakhe idinga imali yokwengezelela ukudla ekwabela abalambayo eZimbabwe. Okwamanje iWFP ithi ilohlelo lokwabela ukudla abantu abangu 820,000 kuphela ezigabeni zelizwe ezingamachumi amathathu lasishiyagalombili. Umongameli Robert Mugabe uhlele eZimbabwe njengelizwe elibhekane lendlala embi kakhulu lonyaka, njalo lokhu kwenza uhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zingenele ngamandla emizameni yokudingela uZulu ukudla. UZulu endaweni ezithiyeneyo zelizwe uthi uhulumende kumele asungule uhlelo lokuphekela abantwana besikolo ukudla ezikolo ngoba bebanenga abantwana abangasayi esikolo ngenxa yendlala. Omunye wabalombono lo isakhamuzi semkhologwe umnumzana Mofati Ncube.
Kungancedisa kakhulu ukuthi abantwana baphekele ukudla ezikolweni. Ikakhulu into engikhala ngayo ezikolweni, imali yakhona nayo ezikolo ikhuphuke kakhulu. Ma ngabe ama non-governmental organization ma ingasiza ngokuthi asize ukuncedisa ukubhadalela abantwana esikolweni, abantu bekwazi ukuthi befunele abantwana ukudla. Ngoba akusizi ukuthi ubhadale esikolweni ngapha abantwana belamba.
Uthi okudanisayo ukuthi esikhathini esiningi osobhuku kanye lenkokheli yosiko yibo abagcina bethola ukudla kuphela, abalambayo abaningi bengatholi lutho.
Kuthola lawo nalawo ikakhulu uyabona abantu esingathi ngoba osobhuku, abantu abanjengabo osobhuku kumbe abasobhuku abakhulu wathi yiwo abantu esithola ukuthi bayahola kuhulumende, but lasenhlanganisweni leziyana noma kuhola izimali yibo labo babhalisile lapho bayathola. Abantu abayibo abahluphekayo bengabe besathola lutho, impilo izwa nzima kanjalo yabo.
Amazwi kaNcube agcizelelwe yisakhamuzi sakobulawayo umnumzana Lloyd Ncube, yena othi akula muntu omele abandlululwe ekwabiweni kokudla ngoba umuntu wonke uyalamba.
Nxa kungaba lomncedo ukuthi asithengele isikafu njalo kungakhethwa muntu, kutholakale kuye wonke umuntu, akula muntu esingathi uyathola-ke kathesi. Kwethula lathi sinje esibambabambayo ngithala imisebenzi, kodwa vele akula lutho ngoba imali zangkhona ezitholakalayo azenelisi yona ukuthenga ukudla kwakhona.
Isakhamuzi seMachinge umnumzana Phumlani Ndebele uthi lanxa bebethembele kusivuno ekade bezasithola emasimini okulima ngokuthelezela, sebevalelwe amanzi yizinwa.
Ama-radiation akhona kodwa manje izinwa iyabuya isivalela amanzi ukuthi singalimi ngoba singabhadalanga amanzi. Isebe ukuthi ngabe izinwa yasinikeza ithuba lokuthi silime, ma singalima bese sibhadala lokho abafuna sikubhadale. Manje base basiyalela futhi ema-radiation amanzi kawaphumi.
Abaningi bathi uhulumende kumele abhekane lo daba lwendlala lolu ancedise uZulu njalo amdingele ukudla kwenkomo. Bathi amalunga ebandla leZANU-PF kumele achiyane lokutshona edlephana ebanga izikhundla abhekane loZulu olambayo. Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokulwisana okuqhubekayo phakathi kwebandla leZANU-PF. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lanxa eleTurkey lisithi selenelisile ukuthatha inani leziphepheli zakwele Syria ebelihlelwe yilelo lizwe. Abenhlanganiso ezizimeleyo babikwa lokhu beqhubeka besipha labo abangenelisanga ukungena emngcelweni amatende kanye lokudla emngceleni wamazwe omabili. Lokho likhula ithemba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Myanmar uAung San Suu Kyi angaba nguye umongameli olandelayo walelo lizwe. Kulandela umbiko othi labo asebebhalisile ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli kabasoze bavezwe okwamanje. Abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Canada ababhekane lodubo lokuthi bangaphindiselwa ekhaya ngoba bengelangwalo isemthethweni zokuhlala kulelo lizwe. Sebenikwe ezinye inyanga eziyisithupha ukuthi balungisise ingwalo zabo ukuze bahlale okusemthethweni. Lesi sandla somusa eselulelwe abeZimbabwe labe Haiti nguhulumende weCanada simisa zonke izinqumo ebese zithethwe ukuphindisela labo abangelangwalo zokuhlala emthethweni elizweni. Umphathintambo bona ngezenhlalakahle kaZulu kwele Canada nguye wazise ngeomemezele lesi sinqumo esithi kuyisifiso sikahulumende wakhe ukunikeza umuntu wonke okuza ilungelo lokuthi ahlale elizweni lakhe engahlukumezekanga emoyeni. Abasebenza kwezempilakahle abesifazana insane kanye labasakhulayo sebamukele isipho samazwe aseEurope esikhangelelwe ukuthuthukisa lolu hlangothi. Kubika uNotando Spana.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe aweEurope iphe uhulumende weZimbabwe kusikhwama seHealth Development Fund isigidi ezingaphezu kwamashumi amane ama-euro, i-43 million euro, emkhosini ophathwe eChinoyi ngolwesihlanu. Limali ingena ngaphansi kohlelo lwe-HDF olukhangelelwe ukuthola imali phezu kwezigidi ezingamakhulu ayisithupha amadola, i-680 million dollars, yokuqhuba inhlelo zempilakahle. Okhangela kuhanjiswa kwenhlelo kunhlanganiso ye-Community Working Group on Health, uNkosikazi Nonjabulo Mahlangu uthi imali iyamukelekile kodwa kumele isetshenziswe ngendlela. Inhlelo ezinje ziqakathekise ukukhulumisana loZulu ngoba esikhathini esiningi imuli yizo eziphethe izinqumo zokuthi owesifazana ozithweleyo ahambe esibhedlela kumbe hatshi.
Kuqakathekile njalo ukuthi khona umuntu mama wonke ozithweleyo ahambe ayebelethela ngapi ekliniki ngoba kulengozi eziningi ezingayenzakala ungazama ukuthi ubelethele ngekhaya anti uncedo liyabe lukhatshana banxa ubelethele ekliniki ngoba usulo problem uyakwazi ukuthi mbi ambulance kumbi kuyini kukuthwale masinyane kukuhambise kumbe esibhedlela kumbe njalo ngoba lo muntu ofundisiwe uyakwazi ukuthi hayinxa kulento enje lokhu kuhengla. So siyakhuthaza omama bonke ukuthi khona behambe abazithweleyo ukuthi behambe beyenzani bebelethele ekliniki.
Unkosikazi Melta Chuma isakhamuzi laye ugcizelele ukuqakatheka kokuthi uZulu afundiswe ngokubhalisa kwabomama kuseselesikhathi kanye lokuhlolwa njalo nje lapho besazithwele. Limali uthi izaphathisa ngoba ungayisizipho ezinje uhulumende uyabe sefuna ukubhadalisa besifazane abazithweleyo okwenza bahlale emakhaya bengayidinga usizo.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende ahlale efundisa ngendlela omama okumele baziphathe ngayo ngesikhathi besiya ezazithwala njalo ayebhalisa kusaselesikhathi uhulumende engagijimisi imali phambili. Umama kumele ahle ayebhalisa abe ebhadala mbijana mbijana.
Umongikazi uNkosikazi Progress Nuku uthi lolu hlelo luhle okwamagama ikakhulu nxa kukhangelwa umsebenzi owenziwa elizweni ngaphansi kwe-Health Transition Fund. ethi izibhedlela lamakiliniki sezilengcwethi ezigcile ekwezokubelethisa konke lokho kwenziwa ngemali yavela ku-EU kungakho ulethemba lokuthi layona le imali izaguqula impilo zabesifazana labasakhulayo ngokufanayo.
Then ngafika ngalesibhedlela futhi kwakungela ama-trained midwives emaklinik samani, so even to get that service, so the 3 day late came in. Ukhona ngale khaya la lesibhedlela layo mama, and all the three now we're working together against that mother. So the government has now trained ama-village health workers.
Ophethe isikolo sokufundisa abongi ababelethisayo eMathebeleland North, umnumzana Richard Mpofu, uthi izakhamizi zidinga ukwazi ukuqakatheka kwabesifazana ekulondolozeni imuli ukuze impila kahle yabo ibe mqoka.
Isikhuthazo siyaqhubeka kudinga umzamo ngenxa yokuthi akusiyo into eyenzakala mhlawumbe overnight. Umuntu yena ngokwakhe kunzima ukuthi atshintshe imvelo yakhe. Abanye ngenxa yokuthi bajayele ukuthi vele ngangibelethela ngkhaya, kumbe ubani lobani babelethele ekhaya kuzange kube lohluko laye abesefuna ukwenza njalo. Kodwa njenge-Ministry of Health and Child Care siqhubeka silokhu esibakhuthaza ukuthi indawo engcono yokubelethela kusesibhedlela.
Olwela amalungelo abesifazana unkosikazi Shamiso Nyamayedenga uthi kuhle ukuthi kudingwe imali kuhlanganiso ezijiyeneyo, kodwa uhulumende ulomlando wokubeka imithetho ezaguqula indlela abesifazana abakhangelwa ngayo, ngoba yiyo yodwa indlela yokuthi impilo zabo ziqakathekiswe.
Okudingakalayo yimithetho ekhangela amalungelo abesifazana, imisebenzi yabo emphakathini. Imithetho le kumele isungulwe ngemva kokukhulumisana labomama labantwana.
Ugatsha lwezempilakahle luthi luzabeka ikomithi yezisebenzi zalolu gatsha ezenhlanganiso ezipha imali kanye lengcitshi eyiyo ezakhangela ukusetshenziswa kwalimali ukuze kungabi lezikhenxe ezabakhona ngesikhathi kusabiwa imali ngaphansi kwe-Health Transition Fund. Ngaphandle kweziphathamandla zogatsha lwezempilakahle le-European Union, umkhosi wokwethulwa lesi sipho ungenwe la iziphathamandla zenhlangothi ezijiyeneyo zenhlanganiso yomanyano wamazwe wonke, i-United Nations. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Spanda.
Kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders elilomsekeli kamgcinisihlalo omutsha ngemva kokhetho oluqhutshwe ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Ukhetho lukamsekeli kamgcinisihlalo weqembu le-Highlanders omutsha luhlukaniswe ngamavoti amane kuphela, njengoba unqobile uModern Gwenya evotelwe ngabantu abangamashumi ayithoba munemunye, kwathi uKenneth Mhlophe obekundawo yesibili wavotelwa ngabantu abangamashumi ayithoba munembili lesithupha. Obephethe isikhundla lesiphambilini kokhetho uMgcini Mpofu uthwele amavoti alitshumi lathoba munemunye, kwathi uNkosinathi Ncube yena uvotelwe ngabantu abayisithupha kuphela. UNgwenya ungusomabhizinisi ohlala eHarare, nguye uMgcini Sihlalo weHighlanders Harare Supporters Chapter, okuyinhlanganiso ephathisa kakhulu iqembu lebhosi ngesikhathi lisiyadlala esigodlweni. Kukhethwe lokudinga umphathingcwebo womutsha weqembu uDonald Ndebele unqobe uCharles Ndlovu ngemva kokuthola amavoti alikhulu elilethumi lanhlanu ukuthi uNdlovu uvotelwe ngabantu abangamashumi ayithobamunembili lesithupha. Ekhuluma ngemva kokukhethwa kwakhe, uNgwenya uthe uzasebenzisana lezinye iinkokheli zeqembu lebhoso ukuqeda isikweleti esibhekane leqembu sona esedlula ingxenye yesigidi samadola aseMelika.
I'm very excited, I'm very happy because I believe and I still believe that
ngiyathokoza ukuba ingxenye kwinkokheli yeqembu le-Highlanders, njalo ngilungele lomsebenzi. Ngizazama ukuthola usekelo lemali oluzanceda iqembu, njalo ngizaphathisa ukuletha inguquko kuqembu le-Highlanders ngisebenzisa ulwazi lwami lwezamabhizinisi.
Ngokufanayo uNdebele uthembise ukuba uzavikela ukulahleka kwemali yemagedini yasetshenziswa izibukeli ukungena enkundleni ukuze iqembu lithole imfanelo zalo lenelise ukuqeda izikwelede. Abanye abayingxenye yenkokheli yebhoso ngabagoqela uMgcini Sihlalo uPeter Dube, uNobhala Jikelele uEmmet Ndlovu kanye lelunga lekhomithi uWisdom Mabena, bona abathatha izikhundla ngemva kokhetho olwenziwa nyakenye.
Hayi ke kwanele okwalamhlanje, siyabonga tshahale zansi. Oliva lelisayo ngontungamili nkomo lilande.